Lokho kwaziswe ngobona lokukhulumisana loZulu kugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary, umnumzana Thawunga Ndoro ongathandanga ukuthathwa amazwi. UNdoro uthi lolu hlelo lukhokhelwe ngunobhala wogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary, unkosikazi Thomisang Thabela, esibhedlela seWilkins Hospital eHarare, ohle wathatha leli thuba ukuhlatshwa yena lezinye iziphathamandla zogatsha lwakhe. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uhulumende esanda kwemukela isipho samajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 wohlobo lwe-Covaxin afike elizweni izolo evela kwele India. Esemukela lesi sipho izolo enkundleni yendizamtshina eye-Robert Gabriel Mugabe International Airport, umongameli Emmerson Mnangagwa uvele watsho ukuba ngamanye azasetshenziswa esigabeni sesibili sabahlatshwa leli jekiseni abagoqela abezomvikela, abafundisa emakolitshini lazo izifundi kanye lababalisi bemfundo yeprimary lesecondary.
Only last week, our country began the phase 2 of the national vaccination program, which will target teachers, the security services, the judiciary, the clergy, elderly and people with chronic conditions over and above the initial target group of our frontline workers.
Ilizwe lisanda kusungula ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni elivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuviki ephelileyo, lapha kuzohlatshwa khona ababalisi, abezomvikela, abakuhlangothi lwezemithetho, abafundisi asebekhulile abagula okungelaphekiyo.
Okulinyathelo elingconywe kakhulu zingcwethi ezimbalwa kwezempilakahle ezigoqela usikhwicamfundo Elopis Banda, umqondisi wenkampani yeGama Laboratories.
Luhlelo olulungileyo kakhulu, njalo sibona ukuthi luzanceda ukuthi abantu baduduzele bakwazi ukuthi hayi, umntwana usesikolo kodwa isikolo lapha kulamkhuhlane okhona.
Bezikhona iziphathamandla zenhlanganiso ezimela ababalisi elizweni, okubalisela eyeZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, ekhokhelwa ngu-Dr. Sifiso Ndlovu. UNdlovu uncome umzekeliso kanobhala egatsheni lwezemfundo yeprimary lesecondary, unkosikazi Thabela, ukukhokhela kulolu hlelo lokuhlatshwa lijekiseni evikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Kati lami ngizuze ithuba lokuthi ngihlatshwe i-COVID-19 vaccine le, yona iyi-Sinopharm vaccine. Ngokwenza njalo ke ngithemba ubesitshengisela ukuthi akulanto okumele siye sisabe nge-vaccine le, kasizameni kwethu ukuthi ababalisi bavikeleke, lokuthi njalo abantwabethu bavikeleke. Lukhana bekuyikusikhuthaza, sonke silokhu esikhuthaza abantu ukuthi bangathanda kuze bahambe, ngoba kakusiyo into eyingozi. Okwamanje ikhangeleka nje into ezavikela uZulu wonke nje jikelele.
Abenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni, ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUS, bathi lanxabe incoma imizamo kahulumende yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, kunengi abasakhala ngakho. Okufakazwa isiphathamandla se-ARTUS, umnumzana Wilfred Nyathi.
Uhulumende kakayenze amalungiselelo afunakalayo ukuthi abantwana lababalisi labo bonke abantu abasebenza ezikolo bebe safe. Izinto ezifunakalayo, i-protective equipment ayikachekwa ukuthi ikhona yini. Njalo thina njengababalisi silezikhalazo ezemali.
Ekutshoneni kwangomvulo, abogatsha lwezempilakahle babike ukuba besebenza inkulungwane eziphose zifike amachumi ayisikhombisa 68,511 asebehlatshiwe ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19. Lokhu lolu hlelo lokuhlaba abantu luqalileyo ngenyanga edluleyo kaNhlolanja. Kuhlatshwe njalo abafika phose inkulungwane ezilichumi lanye 10,628 asebephinda ukulithola leli jekiseni i-second dose njengalokho okumele kwenziwe. Sebefinyelela kumachumi amane enkulungwane 36,822 asebetholakale bele coronavirus ngokutshona kwangomvulo. Kuthi abaphose bafike inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu babo 34,603 bengabagule basila kulomkhuhlane selokhu waqhamukayo nyakenye. Sekulabantu abedlula inkulungwane elengxenye 1,520 balabo abatholakale belomkhuhlane lo asebelahlekelwe ngumphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.